siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lamuhla sixoxa lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women of Zimbabwe Arise yona elilunga lomanyano weMathebeleland Collective osanda okuhlangana lomongameli Mnangagwa bavumelana ukuthi kulungisiswe udaba lwesehlakalo seGugurahundi ngokuthathela abantu incwadi zokuzalwa kanye lezifakaza ukuthi abanye babulawa ngalesi sikhathi ama birth certificate lama death certificate okuyilo udaba esiqalisa ukukhuluma ngalo
kwaba de Mathebeleland ngakhangela kuhlelo esilenzayo lemfundo iright education lezo zemfundo ukuthi abantwana abanengabayi ezikolo ngoba kawala amabhethi abazali babo basuka babazali eSouth Africa kumbe babachiya bengela amabhethi labo bevele bengela amabhethi bengela sithupha kusuka i-generation to generation ukuthi vele umzali yena kala sithupha ngokwakhe ngoba ugogo kala sithupha umzali kala sithupha nabazukulu sokulandelana kanjalo so luhlupho olubhahileyo kakhulukazi
manje labo abanye abathi laba bangalazithupha ngenxa yeGugurahundi udaba lolu bekumele luqale kube lokuxolisa lokunye okunjalo kungenziwa ubona ingani lokhu kuyadingakala yini kumbe lina belifuna ukuthi abantu beqale babe lencwadi zokuzalwa andubana okunye kuzakhulunywa
sekunanzele njengeMathebeleland Collective sikunanzelile ukuthi ukuphola kwabantu ngesehlakalo seGugurahundi asoze kube into ephola kanye kanye njengokuxolisa abantu bebephithibethi besesizini beqhubeka ngensungu uhulumende akaxolisi siyaxolisa kathesi kodwa engenzi lutho ke sihlela phasi njengeMathebeleland Collective sathona asibe nesiqalo ngoba bekuthuliseni ababona kungcono ukuthi wena abantu labengale bangabhethi ngoba ngakhangela inkulumo lethi siqalisile ngeGugurahundi ikhangela into eziningi kakhulukazi ikhangela kuqala ukuthi kulabantu abale kuthaya lolu kulimala asephila lenhlungu zeGugurahundi bathara balaphi zabo balokhu bezelaphi ngezinye zezinto esizithole ukuthi kumele sibadingela abantu akhase kwelaphi ngendlela esikuhlele ngayo ikuindlela eyiyo yinyathela la kuqala ukuxolisa kuzabuya ngoba kathesi uhulumende engasuka thikhona ba hayi siyazisola sibili ngokuthi iMathebeleland wabulawa abantu be-Midlands ngeGugurahundi qala isiqonile sibili kuphele khonapho abantu engelaphi kodwa nxa abantu beselatshiswa imoto iyakhuluma kuyi-strategic dialogue with the government u-ED u-president of ngithi with government u-ED njengedokuseti yena sawubona ukuthi kusohambisa njani u-cabinet laku-government sohambisa njani u-cabinet so yikho isiqalo lezi and labo nxa befuna ukuthi bafuna ukuthi sibaxolise ngokwabo lokhu asizoku-affecte thina esinokwenza
konke nje ukuthi bafuna ukuvuma ukuthi la ngempela kwenzakala ngoba lokhu sokungani ikukuvimba nje ingani into engenzakala
iMathebeleland Collective zahlala phansi sasicobunga kulesigaba sokuyinye ngisengathi upholisiswa kwamanxeba lekuthunikala esihlungisiwe kulesigaba le-equalisation ngoba kakhala uhambo lwethu siqala ngo-2017 up to kathesi esihloko sibhala ukuthi kathi vele sifunani sisuggesta lokhu lalokhu lalokhu so kukhona sukuthi uyiphonga ukuthi kuvala akuvali amboni into evalayo ngoba ungakhangela yo-compedium siyakhuluma ngokhona izambezi water project udaba lwamathebeleland ufuna kwenziweni ngalo ama-zipra properties athathwa ngisa seGugurahundi sifuna kwenze vele sahlala sacubungisisa njengabantu abahlala lapho asikhulume ngokuthi asikuthi siphonga ukuvuka sathi sesiyabona umongameli welizwe sesiphonga ukukhuluma la siyakwazi lapho siyakhona and samanyathela and you are driving this thing nangokwethu
kulabesifazana ababikwa badlwengulwa ngalesi sikhathi njalo kulabantwana okubikwa bazalwa ngalesi sikhathi khona kufakwa kodwa yini eceleni kumbe konke ukufakwe njengesehlakalo sinye
ukungena epholiseni kwamanxeba lokuthi baphathwa njani laba bantu ngakhangela bona bepholiseni sikhulume ngecounseling ngoba kunje abantwana labo babengakwazi ukuthi khona navele lapha mhlawumbe ngisehlakalo sokuthi kwayenzakala so even khona ukuthi kuzaba loku ukungcwatshwa kuthi abantu lama-expert within-collective abadila ngakho nxa abantu befunda singabanika ilinki kumbe sibanike i-compedium bayithola online kumbe abakobulawayo bayithola physical abantu babalisise ngikhona bezaecasula bacubungule bacriticize into abayibalileyo ngoba kathesi abantu abaningi bacriticizele emoyeni baqala bathi yey iMathebeleland sesithengiwe ama-civic sesithengisile sithengiseni asimhla sikhala kuthi waba leGugurahundi ngoba into enesinazelile ukuthi khona udaba leGugurahundi bele sesisekedwa kakhulu ngalezo mbangazi bethi mathi kuthiwa kuma-campaigns bakasuthi hey ngigugura wonke ngigugura wonke abangusindwa kwangathi abalendaba ngakho bafunda bakhandene ngakho asingwa ama victims kubele sama victims ekugura wonke sifuna ukuthi njengama survivors sithi yes kwenzakala kithi sesifuna kwenzeka lokhu nalokhu 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 singaqhasa ukuthi abantu laba abalimazwa ayigugura wonke abaphila lokukhubazeka ngenxa yokugura wonke singaqhasa ukuthola konakho kwamahara sina yi-first step kulama consultants la enziweyo ukuthi wena
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza yona ekumanyano weMathebeleland Collective asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha.